sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
inani leli liqanse kakhulu. Kodwa ke singathi siyakhangela nxa bebika bona ababikayo labo baphakathi kwabantu laba abangamashumi ayisikhombisa lesithupha ngoyedwa kuphela otholele ligciwane ephakathi kwelizwe.
Ngemva kokuqonga kwenani labatholakale bele coronavirus izolo lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe eZimbabwe zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yakhe yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba.
Khonapho esibhedlela sempilo isiye abantu abane batholakala ukuthi balawo umkhuhlane we-coronavirus. Sesithethe amacebo okuthi bancediswe abantu lokuvikela abanye ukuthi bengaze bazuze umkhuhlane lo.
Kulesigulane esitholakale silomkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela sempilo kobulawayo izolo. Osokwethu se-abongi abasebenza kulesi sibhedlela. Abalobi bengwalo bahlaba omkhulu umkhosi besithi umkhuhlane we-coronavirus usuba phambanisele umsebenzi lenhlelo zabo akade bezihlelile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eselifike kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132 likhuphulwe ngabantu abavele emazweni angumakhelwane abakade begcinwe ku-quarantine kusahlolisiswa ukubana bangaba belalo na. Lokhu kutsho ukuba abagula lomkhuhlane okwamanje balikhulu lantathu 103 ngoba kusinde abangamashumi amabili lanhlanu 25 ngwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale-COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,656. Abekolitshini le-John Hopkins University kwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu lengxinye 5,722,859. Kuthi asebebuleyiwe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu lengxenye 356,279. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,523,008. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 124,482. Labulala inkulungwane ezidlula ezintathu lengxenye 3,696. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 51,095. Kulandela ukuqonga kwenani labantu abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo lisuka kumashumi amahlanu lasithupha lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ikakhulu ngokuhlola labo abavela kwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngalo mbono, uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda.
Inani leli njengoba usitsho labantu asebebanjwe lomkhuhlane liqanse kakhulu. Khona owayizolo sisizwa inombolo lezo ezintsha ezokuthi sekulabantu abangaka asebesedlula ikhulu lamashumi amathathu asebebanjwe lomkhuhlane liqase kakhulu kodwa ke singathi siyakhangela nxa bebika bona ababika labo phakathi kwabantu laba abangamashumi ayisikhombisa lesithupha 76 ngoyedwa kuphela otholele ligciwane ephakathi kwelizwe laba abanye abangamashumi ayisikhombisa lanhlanu ngabantu abaphenduka bevela South Africa kumbe Botswana.
Kodwa ungathi uhulumende uluphatha njani udaba lolo olwegcikwane le-coronavirus? Amanani lawa engabe emqotho yini kumbe kukhona okunye esingabe sikukhutha?
Kuleqinisweni uhulumende kungakhathalekile ukuthi ukhulumani ekuseni emini ntambama ebusuku, kangiboni ukuthi udaba lolu lubanjwa ngendlela eyiyo sibili. Ngobana siyabona ugijimisa laba abavela ngaphandle kwelizwe ekubahloleni lapha okungenwa khona emngceleni yelizwe mbela se emagcekeni endiza lezi ezivela ngaphandle. Phakathi kwelizwe lapha kuyasilela kanjani ukuhlolwa kwabantu? Mina ngibone umuntu wokuqala namhla othi yena wahlolwa ehlolelwa leli igciwane lakho ehloliswa ngumsebenzi emele asukela abasebenza khona esiya lapho kwakula umkakhe labantwana khona. Kodwa-ke ngaphandle kwalowo laye owayehloliswa yikuthi kumela ekwendaba, angikezwa lo muntu oyedwa ohlolwayo leli gcikwane engimaziyo. Angitsho lokho kwezitolo ukuthi abantu bathathe ukukhudumala komzimba womuntu, i-body temperature, asikho kuhlolwa lokho. Sitho kuhlolwa sibili khona lokho kumele kwenziwe kumuntu kuwonke wonke, ngobana bathi gcikwane liphela kalibonakali lanxa umuntu eyabe uphilile liyabe likhona kuye. Uhulumende kumele ukuthi akhankase kakhulu, afundise abantu, abahlole, abatheste, kuvule indawo eziningi abantu bayehlolwa ngobuningi babo bengabhadalanga lutho ngobana le mali kabalayo. Uhulumende uzafaka abantu engozini yaleli gcikwane ngobana lalokhu akuthembisa abantu ukuthi uzabakhangela izinto ezinjengokudla besezindlini zabo ukwenzela bangahambi-hambi ukuthi kungathelelwana leli gcikwane, kasikuboni kusenzakala. Uhulumende hayi uyaphaphalaza kakhulu, uzaqedisa abantu ngomkhuhlane lo. Yebo, angahambe sethusele esithi abantu bazaboshwa bazathinithini, asho ndaba yokuthuselana le, indaba yokufundisana lokwenza abantu bakwazi ukuthi igcikwane leli aliqondanga hulumende, liqonde bona, baphiwe imfundiso eqondileyo. Hayi, uhulumende afake isandla sakhe-ke njengoba ngisitsho ukuthi-ke amise aqoboshe ukuhamba-hamba kwabantu bedinga lokhu abangelakho ezindlini zabo. Uhulumende lapha ngibona ngathi uzafaka isizwe sonke ebunzimeni obumangalisayo ngokungenzi lokhu kumele kwenziwe.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, owake waba ngumeya weGwanda. Limuzwe lapho exoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. UZulu wezansi yemaNdebeleni wethukile ngokuqonga kwenani lalabo abatholakale belegciwane le-coronavirus abavelela kwele-South Africa abavalelwe e-Bite Bridge ku-quarantine. Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko ethi iningi lichapha umngcele okungekho emthethweni, kukanti abanye bayabaleka lapho abagcinwe khona okulakho kumemethekisa leli gciwane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abogatsha lwezempilakahle bathi sebelitshumi lasithupha asebetholakale belegciwane le-coronavirus, kuthi abathathu babo izizalwane zakwele Malawi ezabanjwa zichapha umngcele okungekho emthethweni. Abalitshumi lantathu izizalwane zeZimbabwe ezizikhethele ukuza ekhaya zisuka kwele South Africa ezisagcinwe e-Bate Bridge. Laloba laba bengene elizweni okusemthethweni baningi abantshungubalayo kulo mngcele besiyathenga impahla kwele Messina okulakho ukudala umemetheka kwaleli gciwane. Umeya wedolobho le-Bate Bridge umnumzana Morgan Ncube uthi sebebhalele kuhulumende becela ukuba kuvunyelwe ihlekana labantu uyathenga impahla phetheya ukuze inani lalabo abachapha okungekho emthethweni liyehle.
Ngibhale incwadi kuhulumende sicela ukuthi kube lenani labantu abazavunyelwa ngeviki ukuthi bahachaphe bayothenga okusemthethweni ukwenzela ukuthi bahlolwe ekuphendukeni kwabo. Ngaleyo ndlela singanciphisa inani labantu abachapa ongekho emthethweni befaka impilo zabantu wonke engozini.
Owasekwethu sabaningi ababalisa uNumzana Ndaniso Mpande oyisakhamuzi eGwanda imbiko eveza ukuba abanye balaba abagcinwe eBedbridge abangamathumi phosa amathathu babalekile kulezo ndawo bengakahlolwa.
Esikucelayo kuhulumende ukuthi nxa nga befikile bagcinwa lapha bagcinwa khona akube le security eqinileyo ezayenza ukuthi konkona bengaze bafohla. Uhulumende kabasekele bese bekuzene izindaba bengaze bahlangana lomphakathi.
Unkosazana Lungile Masuku esinenjalo isakhamuzi eGwanda uDabo Mthethwa bamukela imali yokufumbathiswa umfula uLimpopo ukuze uzulu adlule bazadala ukumemetheka waleli gciwane emhlubulweni ezansi emaNdebeleni.
Ngesilayo lapha eZimbabwe ngamapholisa ethu lamasotsha ayibo avumela ubugwelegwele obunjalo. Bona okwabo abagijimisayo yimali ukuthi umkhuhlane uzamemetheka abakudingi, but okusalayo ukuthi thina njengamathebeleni South sokunzima kithi ngoba sizaphela ngobuningi.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni uNkosazana Rudolph Kotsore uthi izakhamizi eBedbridge zilomlando wokubikela bomthetho ngalabo abangena elizweni okungekho emthethweni ukuze zingahlaselwa yileli gciwane. Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda sexwayise labo abathengisela ezindlini ukuba bamele umkhuba ngoba kuyikwephula umthetho ofakwe nguhulumende wokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iningi ebelithengisela emsikeni edilizwe nguhulumende bese lithengisela ezindlini njengendlela yokuziphilisa. Umasipala uthi uzaqala ukubhoda ngezindlu ezisebenzelana lamapholisa njalo labo abazatholakala bethengisa bazawukhomba umuzwa lotshwala. UMnumzana Patrick Ndlovu ngomunye walabo abaphila ngokuthengisa uthi kazi ukuthi sezaphila njani.
Mina ngimadolo nzima engubonayo ngokhulumende lo, ngibona umuntu ungakwazi unakekela abantu bakhe. Othi nxa isimo sinje soyinyanga ezimbalwa noma ezimbili abantu bengasebenzi abeyathi abantu bangathengisi, so abantu laba bayengapha etshontsha yini.
Ukuqonga kwenani lasebetholakale bele coronavirus eZimbabwe lisiya kwaba likhulu lamathumi amathathu lambili 132. Iningi labo kuyilabo abavelela kwele South Africa sokusethusa abaningi abantu kuzadala ukuba leli gciwane limemetheke ngamandla emhlubulweni wangezansi emaNdebeleni lapho kulo mngcele wamazwe omabili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulesigulane esitholakale silomkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela sempilo kobulawayo izolo. Osokwethu se abongi abasebenza kulesi sibhedlela abakade bephathisa lomuntu kusukisela mhla ka 18 inkwenkwezi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi besibhedlela sempilo kanye labasebenza ukuthanyela bebehlolwa namhlanje kulandela esehlakalo sokutholakala kwesinye sezigulane silomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Nqabutho Ncube, omunye wezisebenzi zempilo, uthi umumo osempilo unzima ngoba iningi lingatholakala lilomkhuhlane lo.
Yebo, kambe kutholakale abantu inani labantu ababanjwe belomkhuhlane we-corona lihle lakhuphuka nje overnight. Lapha sizwa kuthiwa ngabantu ababuyayo bevela phandle endaweni ezinjengabo South Africa laseBotswana, kodwa njengabantu laba abekele belapha abakhona kulokuthi bebalethe elizweni lapha ngoba indlela okuyiyona ayilizwe vela lilungelanga amanani lawo.
uMnumzana Ngqabutho Ncube ongumongi uthi inengi labo lilinde ukuthi lihlolwe ukuthi abatholanga umkhuhlane lo.
Omongi labo mongikazi labo kanye labathanyelayo esibhedlela sempilo balindele ukuthi betestwe labo bebona ukuthi balawo na umkhuhlane abalawo, ngoba sikhuluma ngomuntu owangena phakathi esibhedlela bahlala emawadini okwensuku ezilifana lokuthi abantu bafika ngolesihlanu. Lamhlanje sikhuluma nje sesiphakathi kweviki songolesine, umuntu oseqede iviki yonke esesibhedlela elawo umkhuhlane ehlala labantu ephila labantu. Kuyingozi enkulu kakhulu leyo empilweni zabantu abasebenzayo lezimulini zabo, ngoba ngabantu abaphuma behamba emakhaya bephenduke njalo emsebenzini, ukuthi umkhuhlane babe uthwala beyusa emakhaya bephenduke njalo bewubisile njalo.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Mthokozisi Moyo uthi ukuqansa kwenani labagulayo kuveza ukuba uZulu usengozini.
Ya silokwesaba ukukhulu mayelana lama cases lawa. Njengomphakathi silokwesaba ngokuthi akulandawo lapho esisathola khona uncedo lokuthi sithestwe. Inani lokuthi ukuze kungamemetheki ngamanani aphezulu, ngoba masikhangela ngendlela okumemetheka ngakhona kutshengisela ukuthi ngendlela zokuthi akula atestayo abantu, njalo asivikelekanga njengomphakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa ngabantu abani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 empilo.
Khonapha esibhedlela sempilo hayi isiye abantu abani batholakale ukuthi balayo umkhuhlane we-coronavirus. Sesithethe amacebo ukuthi bancediswe abantu lokuvikela abanye ukuthi bengaze bazuze umkhuhlane lo. Njengesibhedlela esikhulu khonapha kwelakithi, abantu bayabuya sibili njalo sizabe silokhe kutholakala isikhathi ukuthi abanye abantu babanjwe umkhuhlane lo, ngoba akwenzi ukuthi sixothe abantu begula eminye imikhuhlane. Umuntu uyabuya egula ekhala ngokunye, sesithole ukuthi kanti layo sebanjwa umkhuhlane we-coronavirus. Okwakathesi ke hayi abantu bengayithuki kangako, sikhathazwa ukuthi balandeleleyo mthetho efakiweyo yokuthi bangaze bazuza umkhuhlane we-coronavirus. Ukungasondelanani kakhulu eduze bephefumulelana, njalo begqoke ama-face mask, begezele izandla.
Laloba kunjalo, abesibhedlela sempilo bakhuthaza uZulu ukuthi angesabi ukuza esibhedlela ukuzokwelatshwa ngenxa yokutholakala kwabanye abongi bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini, njengoba sisebenzela sisemakhaya. Ibandla le-MDC liphakathi kokudoniselana amandla okulakho kubangela ukubana lidabuke okwesithathu. Ukudoniselana amandla okukhona kathesi kubangelwa isinqumo somthethondaba we-Supreme owanquma ukubana umkhokheli okhona kwamanje uMnumzana Nelson Jamisa akakhethwanga okusemthethweni. Ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Congress ozakhetha umkhokheli omutsha. Kodwa abasekela uJamisa bathi sowenziwa lowo mhlangano we-Congress, uJamisa wakhethwa okusemthethweni. Kusasa idale le-High Court likhangelelwe ukunquma ukubana ngempela uJamisa kayisuye umkhokheli wakhethwa okusemthethweni. Ngokuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla se-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Joshua Mhambi onguye osungula lingxoxo.
Ezima ikuthintatho akubonayo kodwa enzinjayo emaphepheni lapha okungamafengafenga ukuthi lokhu ngiyabona ngokuthiwa esinakuthi khona between fact and legal opinion lies the truth, right? Le mpinje abana kulelokho okukhulunywa moya ngisethanda phakathi khonapho yikho kuleqiniso khona. Ilungu evukayo ukuthi kambe kule crisis kule hlupho na malikhona sihlupho bani lwayini. Omunye umbuzo ukuthi ikhona yini ifikile ekubangwayo esibangwayo ekubalulekileyo ngamalapho wakhathini.
Ye, nantu daba mnumzana Ndlovu. Wena ungathini okwenzakalayo kubandla lenu le MDC? Kungakubangelwa kuyini kahle kahle? Sake sabona ukuqala kungani kwakulobandlululo abanye besuka besithi kungani kukhona lokho kwesishona lesindebele, abanye bathi hhayi indaba ekhona ayisikho lokho ngamandla nje kuphela. Wena ukubona njani?
Mina ngibona ngani kulesandla semfene esiqathile esikhathini esiningi la yiso esenza ukuthi kube lokungazwanani ebandleni. Lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kulezinto okumele zilungisiswe, nginanzelela ukuthi-ke silibandla kumele-ke sikhuphule sibe kwizinga eliphezulu elokulungisisa ingxabano, lokhu ngesilungu okuthiwa yi-conflict resolution. Ngibona ingazathi isandla semfene lesi sisuka-ke sesingena-ke ngenxeba, njengoba kuthiwa impethu ingena ngenxeba. Xa kubonakala ukuthi ukhona odanileyo, kukhona ukungabambekanga ngendlela-ke, iZANU-P F isuka-ke ibithi ngena ngenxeba-ke, ibithi sondelela-ke enalowo kuyabe elokukhala okuthile, ibithi imthembisa-ke izulu lomhlaba, ibe sekhangela ukuthi njengokuba ngapha uhlupho ebengilalo lungalungisekanga, kutho ukuthi iZANU-P F ingangincedisa. Yibe sikubona kusenzakala kathesi ukuthi iZANU-P F yisuka ingenele kuhlelo-ke ze-NDC, ibise-ke idivayida-ke ibandla selisehlukana phakathi-ke, kuyabe kulesandla seZANU-P F phakathi. Kodwa-ke njengoba ngishilo ngaphambilini, lathi silibandla kumele sifunde sibe le ndlela yokulungisa ingxabano zethu zangekhaya. Singadinganga umuntu wenzini. Ungabona-ke lo mkakho nxa lisilwa kumele kuhlale kubizwa anti labomalume labafundisi labavangeli, kusho ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Ubungakhangela iZANU-P F kukaningi beseba lengxabano zabo ezithile, kodwa-ke abakaze kube lokwehlukana-ke kumbe singathi i-split.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla zebandla le-MDC ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Joshua Mhambi lo Chris Gande owe-Studio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930 6040, laku-15460 kilohertz ku-short wave.
Abalobi bengwalo bahlaba omkhulu umkhosi eZimbabwe besithi umkhuhlane we-coronavirus usubaphambanisele umsebenzi lenhlelo abakade bezihlelile. Okubachiya besegcekeni sebengelazo indlela zokuziphilisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umlobo lodumo uVirginia Phiri ohlela inganekwane zabantwana abavame ukwenza njengendlela yokuziphilisa uthi lokhu akusenzakali ngenxa yalo mkhuhlane.
America sesitintila wonke sakufaka omnyaka ozayo kuidebheni lapho kade siye khona English Academy of Southern Africa nawobhudu uProfessor Malaba lakho futhi sesichithile eMoscow lapho kade siye khona iBBY ingwalo zabantwana ngoSeptemba lakho sesichithile akho konke vele yonke into sifake akulaza ukuthi kunjani kusamele ukuthi wonke umuntu abone ukuthi kulokufa lapha.
Uthi yonke imisebenzi le iqatheke kakhulu kubalobile ingwalo zabo ethi okwamanje ukhuthaza ukuba abalobi bedinge indlela ezintsha zokusebenza ngazo ezifana lasebulenjini. Umlobo lodumo ongumhleli njalo wamabhuku umnumzana Nelson Twala uthi lo mkhuhlane usubenza bengenelisile ukubuthanisa ulwazi kulokho abafuna ukubhala ngakho, kuphazamise njalo lo msebenzi wabo wokuthengisa amabhuku.
Kunje bengilomsebenzi omele ukuthi ukuvele egoli umuntu
msebenzi ngoba ngiyaedita le msebenzi yabantu. Kunje angisakwazi ukungena e-town ngathi ku-internet angisakwazi kulanda lo msebenzi. La ubethela ufuna ukubuya sichode silungise okunye okumele sikulungise akusenzeki lokho.
Umnumzana Mihla Sija ongumlobi wengwalo zesikolweni engumsekeli njalo womkhokheli wenhlanganiso yabalobi abanje eyeZimbabwe Academic and Non-Fiction Authors Association uthi njengabalobi bavame ukuphila ngokuhamba besiyangena bebamba inhlangano esikolo lezifundi ukuze bethengise ingwalo zabo kakuhle okuyinto abangasenelisi ukuthi bayenze.
Nanxa nje sizama ukuthi sisebenze online kodwa singakhangela ama data adula. Kunzima ukuthi abantwana benelise ukuthi bebe namadatha. Mhlawumbe ngase ngithi ngiqale ngokuthi sinama programs esasiwahlelile esasifithi sifakathile isikolo ngoba angithi siyazi ukuthi abantwana babanjwa besasebancane zibanjwa simaphuphu. So sinama programs ethu esasikhangele siyenze siye esikolweni sifundise abantwana.
Uthi imizamo abalayo okwamanje njengabalobi ikubeka ingwalo ezithile ebulinjini lokusebenzisa iWhatsApp okuyinto layo engabaphathisi kangako uqathaniswa lemihlangano lezifundi kugoqela lamabook fair.
Kule piracy khona iWhatsApp ungaposta something WhatsApp abantu abantu befundi mhlawumbe webukhanya ukuthi ubenefit khona phana uthengise kodwa abantwana bayenzani baya forward lana bese ku-increase i-piracy. So ama challenges esihlangana lawo inalapha lanxa nje sizama ukuthi sibone singakwenza ngayiphindile.
Uthi lo nyaka balahlekelwe ngumbukiso omkhulu wezingwalo owe-book fair yakobulawayo okusuka kubuyisele muva amathuba abo okuthengisa ingwalo zabo. Sikhuluma kanje i-General Council enhlanganiso yeZimbabwe International Book Fair Association iphakathi kwemihlangano yokuphuma lecebo lokuba iza kuba khona na kumbe hatshi International Book Fair yalo nyaka. Umongameli Emerson Mnangagwa kuvike elisanda kwedlula udlulisele phambili i-lockdown ngesikhathi esingazakaliyo. Abakulo umsebenzi wamabhuku bathi unakho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba unomkambo ofika kumabhiliyoni edlula alikhulu ama-euro 122 billion euros kumbe amadola emelika edlula ikhulu lamabhiliyoni 143 billion emhlabeni jikelele. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Okwamanje wothi sike sizwe kubalaleli baka Studio 7.
Okhulumayo umama uMapala ngiselupane kudaluka wathi thina lapha elupane silohlupho olukhulu ngeCOVID-19 asila zifundise sizizwayo siyezwa nje sikuzwele emaradiyweni kubo Studio 7 ukuthi senze njani khathesi sokuthiwe sifaka amamaski khathesi sokuthiwe singabi duze kodwa khona vele ngokhulumende asikezwa lutho. Akulala ncedo esilutholayo oluvela kuhulumende ukuthi kumbe kuthiwe siphiwe ama-sanitizer kumbe kuthiwe siphiwe ama-mask. Abantu nje bayazihambela nje kuwomnyama obambile nje. Zapha nje sizizwa ngokuwa ngoba vele akulala lutho esilutholayo. Sikhangele lapha kubaphathi abayile esibakhangelele njengelihlo likahulumende. Akulanto enhle abayenzayo etshengisela ukuthi kulomkhuhlane we-corona kumbe abangasifundisa ngayo ngomkhuhlane lo owe-corona.
Labo ke bebengabalaleli bakaStudio 7 beveza imibono yabo. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa asingeke hlukane. Wothi isikhangele ezinye zendaba ebezihamba phambili. Ngemva kokuqonga kwenani labatholakale bele coronavirus izolo lisiya kwaba likhulu lamashumi amathathu lambili 132, ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende aqinise imizamo yokwethula imibiko eqotho ngalolu daba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.